abeRoshuputi abayenza iadministration ungabona sifezekile into yakhe into yangakibo into kamalumakhe kende ungakhangela vele indlela yaqhashwa ngayo sibe siyakhulumela kodwa ishasha nje wayeqhashwe ngugoshe kade sokulo obhedu mpofu so umpofu sizakhuluma laye uyamazi laye ngoba sike saba loshupho emguza wasebenzisa i-1.6 million sathi siyakhangela khona ngale sasitho ukuthi less than a kilometer yayiyenziwe kodwa la ma-injiniya ekhansili emguza sebesayinile bathi konke sokurayihle batransfera le mali babanika bazidlela imali lanamhla kayikho leyo mali yikho bezwanasesi kukomiti entsha siripotile kulaba abasha ekomitini ukuthi hayi madoda buyeleni kulelo kuzenza investigations ngoba ungakhayela wonke ama-local authorities ufica uchisezekethi kwankhona uthengela i-tin cape into esiyaziyo ethengelwa ibabezinara ukuthi basayine amaphepha okuthola ukuthi bayenze umsebenzi kodwa bangazange bawenze kungananzelela ukuthi ama-ministers wona yiwo abancedisayo yini uhlupho lotho esikhona ama-ministers lana yibo abanikazi bamakhampani yibo okuhaywa khona ama-grader so kuba nzima lanxa usubamisa umisa abanikazi abafuna ukulandelela imali yehulumende besebenzisa ama-position abo kodwa hhayi kade sivumeleni esibili ukuthi kakusoze kuqalwe ngoba thina sileyo evidence ayisikuthi siphonge usukele umuntu nje engaqashwa omunye uzasichasa ukukhitshwa ifenitsha sokuthi siyadingwe imota sokuthi wekahambelayo yena futhi elisela bamriwade hhayi kade sivumeleni labafana abakhona ukuthi hhayi siza kukhangelisisa lokuyana
livumelene ukuthi ngabe kuyini okwenziwayo ukuthi imali leyi isetshenziswe kuhle
into esiyivumelaneyo sithe abe-local authority abemakhaya nabedorobheni babe involved sibabeke kuma-committees walana ngoba umsebenzi usebenza kubo plus nxa bethenga thina abanikwa imali yabo bezithengele bona i-equipment ngoba lokhuyana okwenzakalayo esikwenzeni kakhane sima-grader bayadengelwa ama-grader abangayisiwona abawafunayo angeke fana nama-grader asebenza etawuni lasebenza emaphandleni kodwa bona bathenga afana nayo so kathesi sizazama ngayo yonke indlela ukuthi abantu abayi-involved abasebenzisa imali yezinara labo babe kuma-committees akhona.